Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 26 inkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Umkhokheli webandla le-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe.
Hayi, isinqumo se-City Council lesi mbona engathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu ekade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona.
Ikhansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumelanga bathengise ezitaladeni ngoba lokhu ngumsebenzi obekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi oweZim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. UChamisa uthi intatheli zindaba kumele ziqhube umsebenzi wazo zingathathi cele njalo kungelabandla lezombusazwe ezilisekelayo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare namhlanje, uChamisa uthe ibandla lakhe lizimisele ukusekela umsebenzi owenziwa zintatheli zindaba esithi ziqakathekile kakhulu elizweni, ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
So I hear you that the environment within this journalism field has to be corrected. I would say, you know, it's also to do with the nature of our politics.
Ngiyalizwa ukuba umumo osebenza intatheli izindaba zethu kumele ulungisiswe, kodwa ukuphayo ngezombusazi wethu ukuba siyaswela amapolisa asincedisayo ukuze sigcine ukuthula emhlanganeni yethu. Nxa kungela amapolisa sigcina sisebenzisa isecurity yethu, yona iyabe ingalungelanga lo msebenzi.
UChamisa uthe uyadana ngokuba ibandla lakhe kaliphiwa ithuba lokukhuluma emsakazweni efana leZBC lakumaphephandaba anjengeHerald leChronicle lamanye aphansi kukahulumende wona athi ngamankampani athola imali kuZulu esithi kumele anikeze uZulu amathuba. Lokhu kugcizelwe isikhulumeli sebandla lakhe uMnumzana Gift Osalo Siziba, yena othi ibandla lakhe lizenza konke okusemandleni alo ukuba intatheli zihlonitshwe ngesikhathi sokhetho.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Ekhuluma emhlanganweni munye, umgcinisihlalo we-Media Alliance of Zimbabwe uPerfect Hlongwane uthi bona njengenhlanganiso bafisa ukuthi intatheli zindaba zihlonitshwe, amalungelo azo okusebenza zikhululekile, okumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe, ikakhulu khathesi ilizwe likhangelane lokhetho olukhulu.
Sibone kuqakathekile ukuthi sikhulumisane, sixoxisane phakathi kwentathelo izindaba kanye labezo mbangazwe, amabandla ezombangazwe. Inhloso kuyikuthi kube lo dlame olukhulu lapho sibona intathelo izindaba zihlukuluzwa. Sasesibona thina ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane labo, ukuthi lapho intathelo izindaba zisiza thatha indaba emhlanganweni yabo, emaralini lentweni ezifana nalezo, kufanele ukuthi bona babe leqiniso lokuthi intathelo izindaba zilondolozekile, zivikelekile ekuthini zingaze zahlukuluzwa.
Umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaChamisa eHarare ube uqoqwe ngabomanyano wenhlanganiso zentathelo izindaba zonke elizweni, eye Media Alliance of Zimbabwe. Lo asiwo mhlangano wokuqala asebenze lawa mabandla ezombusazwe begqukuzela ukuthi intathelo izindaba zihlonishwe ukuze zisebenze zikhululekile, zingahlukumezwa, ukubotshwa kumbe ukulwisa ukungena kwezinye izehlakalo ezilelungelo lokuba khona njengalokho okumunyethwe kusekelo sombuso welizwe. NgoLwesithathu yona leviki abemazi baqoqe omunye umhlangano ofanayo lapho intathelo izindaba zihlangane lebandla lezanupf esigodlweni sebandlaleli eHarare. Abemazi bathi ngabayikuma ngamabandla lawo mabili kuphela, kodwa bazaqhubeka behlangana lamanye agoqela abe-MDCT ekhokhelwa nguDouglas Monzora ngomvulo, lamanye ngalesi sikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edayela ephalamende kanye nomongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Lo mbuthano uphela ngomvulo ngekhefu leMemorial Day. Leli liza kuba lithuba lokuthi abe wofisi yomeli weZimbabwe eMelika bahlangane labo somabhizimusi abangaba befisa ukusungula amabhizimusi eZimbabwe. Ngakolunye uhlangothi osomabhizimusi labo bazathola ithuba lokubumba ubudlelwano kunhlelo ezehlukeneyo lokucebisana. Abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika babikwa bezaba lendawo lapho abazabe bebhalisela abantu ukuthi bathole ingwalo zokuhambisa ezintsha, ikakhulu labo abayabe belamapasipoti asephelelwe yisikhathi. Kuza kuba le mihlangano yabo somabhizimusi, inhlelo zokuzilibazisa kanye le midlalo yenguqu. Ikansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumele basuke endaweni zokuthengisela esitaladeni ngoba zibekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso yabathengisa okuthiyeneyo esitaladeni ikhonone ngokuthi sokugcwele abokuza iningi lingabe Zimbabwe ababathathela indawo. Umqondisi Dube uyalandisa.
Inkokheli yedolobho leGaborone ikhiphe umbiko ukukhumbuza uZulu ngomthetho ovimba abokuza ukuthi bathengise esitaladeni. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwekhansili kanye labaphila ngokuthengisa, bona bakhonona ngokuthi sekugcwele abokuza endaweni zokuthengisela. Imithetho kweleBotswana ivumele abokuza ukuthi bathengise impahla esitaladeni. Omunye oweBotswana okunhlanganiso yabathengisa ukuthiyeni esitaladeni, umnumzana Isaac Mukwera, uthi sebethwele nzima ngabokuza abangafuni ukusuka endaweni zokuthengisela okumele sithathwe izalwane zeBotswana. Uthi umhlangano wabo lekhansili uvumelane ukuthi uqala ukukhithwa abokuza endaweni ezithiyeneyo zedolobho.
Kinete khanye lebanzi yaro tshena kwase ditu
sesikhathele ngodaba lolu. Kulabanye abokuza abalegunya lokusitshela ukuba abayindawo noma umthetho usegcekeni ukuthi akumelanga bebanzane indawo zokuthengisa labantwana basekhaya.
Owenhlanganiso yeZimbabwe Community kweleBotswana umzana Sifa Sithuma uthi umthetho okhona ngabokuza ikakhulu abalamaphepha kawuzwisiseki.
Hayi, isinqumo sesithi kansili lesi mbona ngathi kasebenzi ngoba iground kulezi insuku isilevu kumuntu wonke abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu okade besebenza kuhle belama business abanye bakhona but iCovid idisoriente wonke umuntu abantu abaningi abasela ama business asaya operate imisebenzi iphelile baye ngapi umuntu le permit yonke into right ulendlu yahlala kuyo mela badala irent
uchuma ngalokho uthi abantu abokuza kumele bevunyelwe ukuthi labo bathengise kwezinye indawo
so mina mbona ngathi akusebenzi lokho ukuthi kuthwena naye lokho ngokwaba lapha lokho ngokwaba indawo yonke lesingomuntu wonke kuyahaslwa kulezi nsuku akusekho lokho kokuthi ubufukamela abantu wonke umuntu kasukume fight for the space ngeke umuntu abuye ezothengisa phambi kwendlu ohlala kuyo omele uyibhadale le rent esithi ngoba kukhipha
abanye abezimbabwe abafana lo mnumzana Ntokozo Thebe batsho imbono yabo phezu kwalolu daba
into ekhona yes kuzasiaffecta thina njengabantu baphandle ngoba vele la le imisebenzi le kayibekelwanga thina ukhumbula ukuthi vele even nakugazethi ibhali ukuthi aso yethu yabatswana I still remember ngama-COVID ukhulume kakhulu masisi ngamatafula ukuthi amatafula ngabatswana of which ikhansele nxa yona kuyiye sisenza ukuthi umthetho wangikhona usebenzi hhayi akula kuthi abantu bangathini
uthebe uthi ngitsho ezimbabwe kuba lokukhonona uma kulabantu abavela phandle abafisa ukuthengisa ezitaladeni
asithathweni ini sithi ngabe ngomunye umuntu uyakwenza lokhu kithi khona le zimbabwe wena uswele ispace uyabona lulutho olokhe luhamba lufana so ke manje laba baselizweni lakho
kungekude eleBotswana labika ukuthi ingatsha eziningi ezifana lokubhaka ukutshaya isitina umsebenzi wokubaza kanye lokugezisa izimota usungezizalwane zakhe kuphela abokuza bengavunyelwa lokhu kulimaza iningi eleZimbabwe liphila kakhulu ngayo limsebenzi ngoba le yamahofisi amathuba akhona ayayincipha ukuthi abantu bathole amaphepha okusebenza ama-work permit imisebenzi elokhu esatholakala kangcono ngiyokusebenza emapulazini amaphepha okusebenza elokhu esaphuma kalula ngiwumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Ikhansile yakobulawayo yazise izolo ukuba amanzi azobe evaliwe okwensuku ezimbili izolo lanamuhla kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitichi ezisenxema la Fernhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi. Umabhalane walikhansili umnumzana Christopher Dube uthi uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza. Ukuze sizwe ukuthi izakhamizi kuziphatha njani lokhu usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yona esanda kuhlangana lekhansili ngodaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani emalangeni nje besongani ukuyathembisa ukuthi sikhansile ibisingani iyasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya ukungcwanywana kulalokho okusekusenzakala kathesi amanzi sibili hhayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana kuyireshena okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansili vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansili bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokutshe lingekho lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lakusasa vele amanzi awakho abantu bathola nzima amanzi kukhansili lapho angikwazi ukuthi kuhamba njani sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona abekhansili sicisa balo mhlangano ikhansili ezakhamuzi esithi laphana sikhuluma ngokuthi kanti ikhansili sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sila khona ukuthi angasilasta ngeyibhosi umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa yiyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi yobuya ngapho ageziswa khona nanku phela izesa kwaphuma statements ukuthi izisa ayisena kucitsha sebiza exempt ema ukucitshelwa amagates siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje iphu amanzi akho engasabuyi malanga wonke kutheni njoba amagates sekhona njoba yibo ababekhala ngawo
ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa lamanzi nxa bengabhadalanga
ukhuma iqiniso qiniso asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga pho amaphepha lawo banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date i-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho ababuya khona but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water ama-meter readers so sikuyadanisa sokuthi khansi sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhulinswa nale zesa ukuthi amanzi amagesi kasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throughout nje ukuthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalast up to next rain season sihamba ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifaya khona ngale zilungiswayo encima efenile kanti kufane okuyikoko okubangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CBD amanzi atholakala kanti yiwapha amaphayipi wona angela ayihlukana la lala abantu abathola amanzi i-CBD lema-industry kuyayizempu amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhathala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikarekati izikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola tedi ye sakwazi ukuthi ngama-industry sakwazi ukuthi se-CBD but laba ababhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo
umnumzana Joseph Nkomazana ngomabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lo sithanikile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika ngonhlolanja mhla ka 15 ku 2011 kwaqala impi yombangazwe eLibya ngesikhathi abantu betshengisela ezitaladeni zedolobho leBengazi besola uhulumende wabo ngenxa yokuthi uhulumende wahlasela labo ababetshengisela ngobudlova ngemva kwamaviki amabili uhlangothi lwe-United Nations Security Council lwaxwayisa inkantolo ye-International Criminal Court e-Hague ukuthi ikhangelisise lolu daba ngenxa yalokho i-ICC ingasebenzisa amandla ayo okuthonisa amacala phezu kobugebengu lamacala empi enziwe kwele Libya kumbe adalwa izizalwane zalelo lizwe kusukela mhla ka 15 kunhlolanja 2011 kusiya phambili akula kuthandabuza ukuthi eminyakeni elithumi lambili eyalandelayo akuzange kube lokuthula kwele Libya impi yaphela ngomfumfu ku 2011 kodwa enye yaqhamuka ngemva nje kweminyaka emithathu kunqaba ngxoza le izidlova zalwisa zizama ukuthola indawo kwathi ingqungquthela zezimpi zona zehlukanisa ilizwe zilwela indawo ezinothe ngamafutha ababanja kakhulu kudlakela lolu kwaba ngabantu makhaza kunjalo nje izigilamkhuba zahlasela iziphepheli ezazivela emazweni angomakhelwane ezazilubhekise okhunjini lweMediterranean Sea eLibya sijonge ukuya ezwekazi laseEurope. Ngokunjalo akumangalisi ukuthi ukwethekelela eLibya kwequla le-United Nations Independent Fact-Finding Mission ngombimbitho kuthole inqwabanqwaba yamacala ezimpi kanye lobugebengu obumangalisayo obubhekiswe ebantwini baseLibya kanye leziphepheli okugoqela ukucindezelwa kwenhlanganiso zomphakathi, ukuboshwa kwabantu ngokungekho emthethweni, ukubulala, ukudlwengulwa, ukugqilazwa, ukubulawa ngaphandle kwezinqumo zenkantolo kanye lokuthunjwa kwabantu. Ngalolu lwazi esandleni, i-ICC yakwazi ukukhipha izincwadi eziphoqa ukubotshwa kwezephulamthetho eziningi. Umsebenzi we-ICC eLibya udlala indima ebalulekileyo ekusekeleni imizamo yethu sonke eyokuthi kube lokujeziswa kwezephulamthetho njalo kube lokuthula lokuhlaliseka. Kusho umnumzana Mark Simonov, umeluleki wemelika kwezemithetho osebenza ku-United Nations. Imisebenzi yophenyo eyasungulwa yihofisi kamtshutshisi ibeke izisekelo zokuthi labo abetheswa amacala baziphendulele ngesikhathi eLibya libhekane lobunzima obukhulu. Ukucazulula ingxaki kwezombusazwe kanye lokukhuthaza ukulandelwa komthetho eLibya kuzohamba ibanga elide ekuqedeni udlakela lokungahlaliseki okuqhubekayo kwele Libya, kuje umnumzana Simonov. Ukwephulwa kwamalungelo abantu lokuhlukuluzwa kwabo kuzaqhubeka ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathelo okuletha ukuthula kwele Libya. Inyathelo elibalulekileyo emizameni yokuletha ukuthula yikuthi kususwe wonke amaqembu ahlomileyo eLibya ngokuphangisa kanye labalwa behlawulwa ama-mercenaries. Abantu baseLibya baya kudinga ukuthula lokuvikelwa ngumthetho, kusho umnumzana Simonov. Futhi uthi siyayisekela imizamo yenkantolo ye-International Criminal Court yokwahlulela labo abadala amacala eLibya. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kule viki kuWoza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya elemaqaqa seluphendukile njalo ledlalate lalo elitsha eliza kwethulwa ngempelasonto kusasa e-Art Gallery koBulawayo. U-Ezra Jesus Panda usipha lolu daba.
Ekusweni lenabo
ekusweni elimnyama elimnyamabo sasithinta salalela saqonda esibayeni inkomo sikamkhulu.
Idlalade labo elitha elithi ngicelele ithuba baba kukhanya lidla amalangabi ukhulekanikhaba ngumholi weyamaqaqa awusikhumbuze labo dlondane leli qembu.
Iqembu lamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 eSouth Africa. Imbangela yokuvuka kwaleli qembu kwakuyikukhathazeka ngomculo. Ma ngikhathazeke ngomculo laphana ngagijima ngatshela omunye umngane wami ukuthi mfowethu ngikhathazeke kakhulu ngomculo. ngaze ngathi mina lento singathi ime njengentaba phambi kwami. Wasethi vele uyiqaqele leyo ntaba ngathi hawu madoda mawuthi ngiyaqaqela utshoni wathi ngithi khuphuka uye ngangale kwayo. Ikho ke ngasenzithi mina ngizovusa iqembu ngithi ngamaqaqa ngoba mina sengiliqaqa vele selikhuphuka indaba so mase sibaningi sesingamaqaqa.
Siza kuthiwa amaqaqa phawulela uzulu idlade nabo elitsha ngempela viki. Chasisa lapho kha.
Siphethe i-album elitsha elamaqaqa idlalade elithi lona. Ngicela elinye ithuba baba, it's a gospel album. Esiyobe siyilontsha siyethula phambi komphakathi kusasa e-National Gallery of Zimbabwe in Bulawayo. Kuzoba mnandi, kuzoba ngobusuku nje bokubendumiso.
Iqembu lamaqaqazi elidumele kwamagama eZimbabwe njalo selibhothe kakhulu emazweni angomakhelwane liqhathwa kuzocuna. Phokhabo lisebenze lobani uleli dlalade?
Sisebenze nje singamaqaqa akukho umhlabeleli okhona esimfijileyo noma ngithi esisebenzisane laye. Sisebenze nje siliqembu lamaqaqa kodwa siyathembisa ukuthi kukhona nje futhi okuzayo maduze umnyaka lapho siyaphela siza yenza i-album labantwana, kids album. Ndabe sifisa nje ukuthi abantwana bazizwe beqakathekile.
Evangeli mama,
injula yevangeli isezwini likaNkulunkulu.
Leli dlalade elitsha lamanye apho makudala abalandeli benu bangawuthola ngaphi umculo wenu?
Online ungangena kuma-iTunes uyawuthola, ungangena ku-Spotify uyawuthola, kanti ungangena ku-YouTube channel yethu amaqaqa music uyathola amavidiyo ubukele nje maningi kakhulu. KuFacebook uyathi amaqaqa music, kuTwitter amaqaqa music, Instagram amaqaqa music, kanti kuTikTok amaqaqa music. Bakithi siyabonga kakhulu, sengathi lingaqhubeka lisisapota ngenale ndlela, lingaqhubeka lisenzela lokho elisenzela khona, sinje singamaqaqa ngenxa yenu.
Umculo ongenamachaqa oculwa ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ukuthisa abantu abaningi. Amaqaqa yiyo esilawo kuhlelo Woza, Woza Friday namhlanje ayaqhaza esiya phezulu. Ibe lempela sonke enhle igama lami ngeza Jesus baba.
Ngicela elinye ithuba baba ngoba
ngifundile beshumayela
mama bafundile
beshumayela
lama
ngiyothe
mama umina
ngizwele ulungiso bona
umina. Ngicela elinye ithuba baba ngoba
ngifundile beshumayela
mama bafundile
beshumayela
Hayibo, soka madoda ngamaqaqa akobulawayo e-art gallery kusasa lapho azakwethula idlalade lawo. Ku-live talk namhlanje sikhangela umbukiso wezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika oweZim Expo oqala namuhla eGeorgia. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungamili nkomo. Libele mpela sonto elichukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murarakanaka yeZimbabwe.